Namhlanje kwezomnotho iningi labaqhuba amabhizinisi amancinyane okuyiwo aphilisa abaningi lithi alitholi inzuzo eneleyo ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mhlasandiweni, usichasisela ingxaki ezibhekane labathengisa ezitaladini.
Inkinga ezihlangana labantu abathengisayo bathezi ukuthi isikhathi sokuthengisa sesiyehlisiwe ngendaba ye-curfew eqala ngo-6. Kusuke ukuthi umuntu somela goqe masinye izinto zakhe azithengisayo nxa sokutshaya u-3 agijima engikhaya ngo-3:30 nje wavela isikhathi kuvalwa ngo-3:30. Kwesithengisa futhi khona nasosokhlisa ke imali or inzuzo abayithola nxa bethengisa. Okunye futhi akakhala gakho abantu abasebenzayo ukuthi i-vaccine iyahlupha ukutholakala imizila leyi iba mide kakhulu. Sengathiwa uhulumende ngenza ukuthi kube nendawo eziningi zokuhlaba ikakhulu abathengisa besemakhaya. Kubotholotho ngale benithole umbiko ovela ebantwini besikhona nake kwamakhaza njengomzekeliso ikliniki akutholakali i-vaccine. Abantu abathengisa kuma-district njengabotholotho lezinye indawo bathole i-vaccine kutshengisele ukuthi yabo sebethengisa nzima ngoba kabahlatshwanga phela.
UMnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sokulukhuni ukuthola inzuzo kulabo abalezitolo ngenxa yohlupho olufanayo kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla. Uthi ngabe uhulumende uyaphathisa.
Aluba kuyaphila, aluba kunomali, phela ukukhwela kwezinto angithi ngabe uyamenyezela. Kodwa ngenxa yokuthi uhulumende akatsho lutho futhi ungani akekho, uyakubona kubhizinisi vele ungani kasela hulumende. Uze uphose uthi nxa uhulumende ekhona angithi uyezwakala phela abantu nxa bekhala, eke ezwakale la ehwabha njengomuntu omdala. Njengalokho esasikubona esasikwejayela izolo, indoda leyana eseyaphumulayo yayike ihwabhe abethukayo behlise, lamhla kuthule zwi, intongo ikhwela nje ngokuthanda komuntu, ngomathanda akhe umuntu, uyabona. So ngaleyo ndlela akulanto ehambayo, yimpilo enzima kuphela ngoba sengubathengi uyakuswela kumbe usiswele isinkwa ngenxa yokuthi uthole intengo sikhwelile, uyakubona. Nxa ungazani laye kumbe ungelayo indlela yokuthi muva kwalokho uzaguduza nawe laphana ugqule inkelo zakho uye mnika imali yakhe, kutsho ukuthi lelo langa lokho okufuna uzatshona ungelakho.
UMnumzana Ndiweni uthi baphakathi kwemizamo yokukhulumisana lohulumende.
Izikhalazo zethu besizikhuluma khonapha ebulenjini sisebenzisa elokho esithi ama-press statement, sizama ukuthi sixwayise uhulumende ukuthi abantu basebunzimeni. Asikayenzi umhlangano laye, kodwa-ke emavikini ambalwa sike sathekelelwa nguminister okhayela ama-SMEs umama uSithembiso. Wabona-ke inkinga ezihlangane labantu abazisebenzayo lokuthi basebenza njani. Ezinye izinto zakhulunywayo zinezo ezibhekane labantu abazisebenzayo emkamo.
Asizeni umbono kaMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhanya imisebenzi eminingi siyaphela kuqunywa lesikhathi sokusebenza emsebenzini nasesesisilutshwane. Lokhu sokukhama kakhulu abasebenzela bodwa kumbe abemisika lamavinkili amancane, imali isilutshwana. Ngakho sokuletha ubuyanga, mina mbona ngathi nxa uZulu vele phela uyavuma phela ukuthi uyahlatshwa inomba. Ukugqoka amamaski kuyenziwa, abantu bayageza izandla, abanye ne-social distancing yenziwa. Hatshi, uhulumende kavuleke umnotho welizwe, abantu basebenze. Ngoba nxa sesilokhu sesizibhalele endlini kunje, angiboni ukuthi kunganceda abantu abasebenzela bodwa.
Uhulumende uthi iziqondiso ze-lockdown ziqakathekile njalo kufanele amapholisa abophe labo abangazilandeliyo ngoba bevangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.